umsekeli kamongameli enguye njalo ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle uretired general Constantino Chiwenga izolo wethule isiqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi sokuzavalwa amabhizimusi amaningi agoqela abantu abasebenzela emigwaqweni.
The existing COVID-19 preventive health measures will be strictly enforced. That is...
zizolandelwa ngokufaneleyo lezi ziqondiso ze-COVID-19 ezibalisa ukugqokwa kuhle kwama-mask, ukungathintani mahlayana i-social distancing, ukusetshenziswa kwama-sanitizer kanye lokuhlolwa ukuba umzimba okukhudumala okunganani. Abehluleka ukulandela lokhu bazojeziswa.
And offenders will be prosecuted.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi kusanda kutholakala abantu abaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Amahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula sokutholakale abedlula amakhulu amane 407 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi lesi kubhubhe abayisichiyagalombili 8. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,491 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-coronavirus. Bubhe abafika phose amakhulu amane 377 kwathi abedlula inkulungwane ezilichumi lane 11,363 baphepha kulumkhuhlane. Odokotela bathi uhulumende wenze kahle ukwethula iziqondiso ezizavimba abantu ukuthi bahambahambe bathelelane umkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Gary Shaba utshayela uhulumende ihlombe ngakwenzileyo.
Singakhangela kwamanye amazwe osokusenzakala ukuthi umkhuhlane lo usuqalisile ukungezelela inani labantu abafumanwa belawo asebekubize bakuthi second wave. Lalapha singakhangela inani labantu asebetholakala belalo umkhuhlane sebesiya bengezelela. Osokwenzakele ukubana amanye amazwe asebiselile izimiso ze-lockdown. Inkuthazo engilayo ukuthi kasingamelelini ukuthi uhulumende aze athi lockdown ukuthi sizivikele.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende bekumele atshele abantu kulesikhathi ngeziqondiso lezi ukwenzela ukuthi badinge ukudla lokunye abakufunayo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Jenesani Ntungagwa ohlala eHarare.
Bekuvele kukhulunywa ngendaba ye-COVID. Okwesibili, akusakhanyi kumbeni inyathelo leli likhona ukumisa ukuhamba kwabantu ukuthi bengahlangani kumbe abile ukuxokozela okwezepolitiki. Okwesithathu, ilizwe belivele lingelamali, abantu bavele belambile. Uhamba kwabo kumbeni ungahambi kuzavele kuzahlupha.
Okwamanje amasosha lamapholisa sebengene emphakathini bezama ukuvimba ngendlela zonke ukuthi abantu bengaphumi ezindlini kuze kutshaye isikhathi esifakwe nguhulumende. Kulabanye abesaba ukuthi amasosha azaqala ukutshaya abantu mahlayana. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba bazinakekele ngendlela yesibanga esiphezulu, bahlale emakhaya phakathi kwensuku ezingamachumi amathathu. Bakhuthazwa ukuthi baphume endlini nxa lento enkulu ebasindayo kumbe besiyadinga ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.